ubulawa futhi ikhansili waziphumela le nani lakhe ayengazange alibuze kumbe azwisane labantu ngalo. Ngakho-ke ulokhu eqhubeka ngalo ngoba lo nyaka ulethe ibhajeti athi khona i-standstill budget ngezinye indlela siwa-impose ama-rate lawana esingathi ngama-US dollar based figures ayiwo a-affecta i-RTGS rate ngezinye indlela imali zabantu abazithola izikwelede zabo suka zibe nkulu kakhulu khonakhana-ke kusuke wacafula abantu ekuqaleni lakhathi esiloku bacafula nakuma-consultation lawa besenzakala abantu bebekhanya beforswa ukuthi bavume nganqabe lethi imbono yabo kodwa zingafakazi so komekonkana sekudala ukuthi abantu ngemva kokuba sebehambe i-petition ngaphambilini kwakhanya kungela mpendulo ecacayo itengisa ukuzwisisana abantu bebasebona kungcono ukuthi bangene emgwaqweni bayijenisela-ke efutholo hhayi sekukuhle kakhulu akula muntu obothiwe akula muntu olimeleyo akula muntu esingathi khonakhona uwenze umsindo wathi ungakhangelelwanga.
Ami njani ama-rates elikhala ngawo kahle kahle?
Ama-rates ngasikhuluma ngemali yase-America esikhathini esiningi ngapho iqathanzala le yayibhadalwa ngo-2018 kusuka le ku-2009. Ngo-2009 izinto kade zibhadala ama-$15 kathe sekumele zibhadala ama-$30 ngenyanga ngenyanga. Konokana imali yena leyana kuyomfuthi umuntu yabe seyibhadala ngemali yelizwe leZimbabwe esingathi izimdola isirethe nge-current interbank rate yalisebenza ngalelo lapho. Siyakwazi ukuthi eZimbabwe interbank rate iyatshintsha ngolwesibili. Konokana-ke kusuka kube yimali emkhulu kakhulu ebantwini. Kathesi vele ama-fixed rate emali elithini agoqela singathi vele ama-westensebasompopo omontumbane emakhandeni omthetho ophumula sazisiyali abantu basuka ku-$26 siya ku-$29 something roughly $30 yiyo vele ama-fixed charges singakafaka mani singathi i-water consumption. So ama-rate engawosuka ku-revenue collection i-property nje vele ivalu yayo yiyokho ingathi ngama-fixed rate. So ama-fixed rate vele asuka ku-$26 siya ku-$30
libone bani kahle kahle umeya limbonile yini wazamukela izikhalazo zenu?
Okwenzakeleukuthi bonke besabile ukuphuma phandle besibabona belunguzengamawini khonaphana esidolo utownclerk umeya labo bonke nje kade khona khonaphana izisebenzi kanjani ezikhulumele omesisa labanye.